ndichiti moswera zvakanaka.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Elinga livuka njani? Bolamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 10 Ntulikazi 2020 ungu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kulabanye njalo abane abavele phandle kwelizwe ababaleke enkambeni zabagcinelwe ukuhlolwa igcikwane le-coronavirus. Ibhanga lesizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe lithi iZim Switch yiyo esizasetshenziswa elizweni lonke ukubhadala indleko ezithile kusukela lamhlanje.
Siyazi ukuthi iZim Switch yayivele ikhona yikampani phose elama bank angamashumi amabili aku system yakhona.
Udaba lokuxotshwa komkhokheli we-MDCT emngcwabeni kamama kamnumzana Nelson Chamisa kuqhubeka kusemlonyeni yabanengi, abanye besithi imfa kumele ihlonitshwe lanxa abantu beyizitha.
Umkhuba wokungatholarethani umkhuba weZANU-PF. Impande zayo zikuZANU-PF, izithelo sizibona ku-opposition, sizibona ku-civil society, sizibona ema-church.
Ukuthoniswa kwecala lentatheli zindaba uFrank Chikore loSamuel Takawira kuqale izolo emthethwandaba kamanji uImbare Magistrate Court eHarare.
Uma sesibona athi kusenzakala ngesikhathi lesi-lockdown e-COVID-19, ama-journalist ebechaywa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Kulabanye njalo abane abavele phandle kwelizwe ababaleke enkambeni zabagcinelwe ukuhlolwa igcikwane le-coronavirus. Iphephandaba le-The Herald lithi sokulabantu abangamakhulu amabili lasithoba munwe munye 209 asebebaleke enkambeni lezi osekubangele ukuthi amapholisa aqinise isandla sawo ekuvimbeni abazama ukubaleka. Amapholisa abikwa esebophe abangamachumi amabili lasithoba munwe mbili 28 ababebaleke enkambeni lezi. Sokulabantu abedlula amakhulu ayithoba minombili 825 abalegcikwane le-coronavirus elizweni. Ibhanga lesizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe lithi iZimbabwe Technologies Private Limited kumbe iZim Switch yiyo esizasetshenziswa elizweni lonke ukubhadala indleko ezithile kusukela lamhlanje. Embikweni owethulwe izolo ntambama, usiba lukhulu waleli bhanga umnumzana John Mangutya uthe amanye amankampani ezimali kufanele alungiselele ukuthi enelise ukusebenzisa iZim Switch kungakedluli umhlaka 15 ngenyanga ezayo. Iningi labantu elizweni belisebenzisa i-EcoCash. Ukuze sihlaziye lolu daba lokuthi uhlelo lolu lukhombani ebantwini, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele ngcwethi ecubungulayo zomnotho elizwe umnumzana Rejoice Ngwenya ochasisa ngembali yeZim Switch lokuthi lolu hlelo lukhombani ebantwini lakumankampani ezimali.
Uhulumende wethu oweZimbabwe ufake umthetho nge-statutory instrument 80 of 2020 ethi yena ama transactions kumbe ukuhanjiswa ukuhanjiswa kwemali konke kuza kwenziwa ngeZim Switch. Siyazi ukuthi iZim Switch yayivele ikhona yikampani phose elama bank angamashumi amabili aku system yakhona. Indlela yakhona ngiyokuthi nxa umuntu ebhadala kumbe ethenga, indlela yonke ehamba ngemali iza kwedlula kuma-bank. Lokho uhulumende wenzela ukuthi ngaso sonke isikhathi kube le ndlela yokubona ukuthi imali esetshenziswayo engena kumbe kuma-mobile money transfers abamafoni imali yakhona ingena ivela ngapi siya ngapi lemithelo yakhona bathi bona emthelo yakhona iyabe imlutshwane ye engibona lapha dade ukuthi uhulumende wethu uxabana labantu beEconet aphinde axabane labo zulu abathengisa imali emsikeni omnyama ungazibona ukuthi umthetho uyenzelwa ukuthi ulungisise uzibane kulokuxabana kayisiwo umthetho omuhle ungabona umthetho ukuthiwa khona kusukela namuhla kuzahamba kunje kuqondane lento eyodwa umthetho wakhona kawulunganga
kukhona yini singathi kuhle ngalolu hlelo kumbe okungenza impilo yabantu ibengcono
ye kungenzakala ukuthi kube into enhle ukuthi nxa umuntu ethumeza imali evela ku-ecocash iyengena ku-telecel kumbe ku-net1 kade kuhlupha kodwa mina ngibona ngathi uhulumende kafanelanga abe lokhu edinga indlela zokuvimbela ukuthi i-business yenzwe inkinga alayo ukuxabana alakho labathengisa imali emsikeni omnyama kayisondaba yabantu abathengisa imali kayisondaba ye-econet indaba udaba luyikuthi imali yeZimbabwe abantu vele kabayithandi uzabona ukuthi manje nxa sokufike isikhathi sokubhadala imithelo iZimsearch ingandelwa ingakrasha umuntu wonke ebesimelele khona ukuthi balungise iZimsearch ilungiseke bakithi ngibona ngathi kuzaba yinkinga nxa isystem yakhona ingaze ibhulube icrash.
Hello ke umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe weqoqa icingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 eseHarare. Indaba lokuxotshwa komkhokheli we-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe emngcwabeni kamama kamnumzana Nelson Chamisa luqhubeke lusemlonyeni yabanengi abanye besithi imfa kumele ihlonitshwe lanxa abantu beyizitha. La ngamazwi akhulunywe njalo nguye umnumzana Chamisa ngokwakhe ngesikhathi ekhuza abasekeli bakhe ngolwesithathu. Ababili laba babanga ubukhokheli be-MDC kulandela ukudabuka phakathi kwebandla labo. Isinqumo se-Supreme Court esokuthi uMakhuphe hatshi uChamisa nguye wayemele angene esikhundleni esatshiwa ngumuyi umnumzana Morgan Tsvangirai kanye lokuxotshiswa kwamalunga awe-MDC Alliance nguMakhuphe edale lephalamende sokwenze inzondano phakathi kwababili laba yandlodlobala. UMakhuphe waliswe ngabasekeli be-MDC Alliance ukungena ngakuChamisa emngcwabeni kanina waseziphendukela esangweni lanxa nje bese bekhulumisane loChamisa wamtshela ukuthi ame phandle uyeza ukuzongenisa ngekhaya. Lanxa abanye besola abasekeli be-MDC Alliance abanye basola yena uMakhuphe besithi ubesephendukelani njengoba umnumzana Chamisa ubesemtshelile ukuthi amelele uyeza ukuzomngenisa ngekhaya. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Umkhuba wokungatholarethani umkhuba weZanu PF. Impande zayo zikuZanu PF. Izithelo sizibona kuopposition, sizibona kucivil society, sizibona emachurch, sizibona emphakathini wona ngokwawo. Ukuthi umbono womunye umuntu kawamukelekanga. Ngabe kuopposition umuntu olombono ophikisayo ubalwa njengomuntu weZanu PF. Nga ukuZanu PF ungulombono ophikiswayo ubalwa njengowe-MDC. Nga usezinkonzweni lakho kunjalo into eyabuya leZanu PF yayihlanyela phakathi kwabantu esiphila phakathi kwabantu ayisonto ke engakha idemokrasi ethutshayo ezathela izithelo esizidingayo. Nxa kuzahlonitshwa amalungelo abantu siza kwakhela izwe eliphumelelayo. Imbono ngokuhlukahlukana kwayo imele yamukeleke ihlonitshwe iphile ngaphansi komthetho bonke abantu balelungelo abanengi balelungelo labalutshwane balelungelo ophikisayo lelungelo labavumayo balelungelo singakwenza kanjalo siza kwakhela izwe elihlakaniphileyo elithuthukayo ngokuba ilizwe lathiwa lithuthukiswa ngembono ehlukahlukeneyo.
Uchamisa simbone ekhuza abasekeli bakhe sithi ilizwe galilanqubela phambili nje kungenxa yomkhuba ofana lalo okungakhulumisani lanxa lingaboni ngaso linye njengabantu. Ungathini ngendlela aluphathe ngayo lolu daba?
Ngibona wenze kahle umnumzana uChamisa ukuthi akhuze abalandeli ukuthi imfa kayisetshenziselwa izimpi lezi esihlala sizibona emaphepheni kubangwa amahofisi, kubangwe iconstitution, kubangwe lokhu lalokhiyana. Bekufanele kube yindawo lapho obekwayo, obekwa ngesizotha ngokuhlonipha okukhulu. Kanti ke njalo ngiyacabanga ukuthi bekufanele labo abasebenza lo sisi lo mama uThokozani Khuphe akwazi ukuthi bakhulumisane lohlangothi lona luyana lukaChamisa bengekayi ukuze kulungiswe ama-protocols olendlela zokumngenisa egedini kungadingeka izimpi zona leziyana. Ngabe bafonile bebazisa ukuthi hayi umama uThokozani Khuphe uzabe esiza emfeni kuqondiswe ehofisini likaChamisa kuse kulungiswe. Abantu abanezikhundla ezinkulu kwenziwa kanjalo, kubalekela ukuthi kungabe isiyaluyalo sebefikile ikakhulu sikhangela ukufuthelana okuvele kukhona phakathi kwabo bebengakubamba ngcono. Kanti ke abalandeli baphambanisile kakhulu, uChamisa wenze kahle ukukhuza, kuyinto engafanelanga itholakale kusiya phambili ikakhulu ezimfeni ukuthi kuphenduke kube yisiyaluyalu lesi esisizwayo.
Umnumzana Efidlela Ncube yingcwethi ecubungela izombusazwe ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Ukuthoniswa kwecala lentatheli zindaba uFrank Chikore osebenza ezimele lo Samuel Dagawira wenkampani ye 263 chat ezetheswa icala lokukhuluma labesifazane abathathu abebandla le MDC Alliance ababikwa babethunjiwe ngabantu abangaziwayo kuqale lamhlanje emthethwandaba kaMantshi oMbare Magistrate Court eHarare. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekhona le eHarare.
UChikore loTakawira betheswa umlando wokwephula iziqondiso zokwenqabela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus. Umtshutshisi edabeni lolu umnumzana Lawrence Gangarawe uthi uChikore loTakawira bangena esibhedlela seParktown eHarare mhlaka 22 Mgwengwezi ngokungekho emthethweni befuna ukukhulumisana namalunga ebandla eliphikisayo le-MDC onkosazana Joanna Mabombe, Cecilia Chimbiri loNesai Marowa abathunjwa ngabantu abangakazakali ukuba bangobani kuze kube khathesi. Kubikwa ngesikhathi bephakathi esibhedlela uChikore loTakawira kabazange bazinanze iziqondiso ze-social distancing okwenza iziphathamandla kulesi sibhedlela zabiza amapholisa kwabangela ukubotshwa kwababili laba. Kodwa uChikore yena omelwa ligqwetha uPaida Moyo Saurombe osebenzisana labenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights kanye loTakawira yena omelwa ligqwetha uTondirai Bhatasara weZimbabwe Lawyers for Human Rights bayakulandula lokho besithi ngoba babotshwa beqhuba umsebenzi wabo ngokusemthethweni. UChikore utshele uMantshi ukuba wafika kulesi sibhedlela enze konke okufunakalayo ukuzilondoloza kugciwane leli njalo wakulandula ukuba kazange ananze iziqondiso ze-social distancing. UThakawira laye uyalilandula icala lakhe esithi wangena kulesi sibhedlela ngemva kokuphiwa imvumo ngamagqwetha amalunga e-MDC la njalo uthi wamangaliswa lapho esebotshwa lanxa wawatshengisa incwadi zakhe zomsebenzi amapholisa. Esebuzwa ngamapholisa kaFrank loThakawira, umpholisa obephenya udaba lolu uColin Makore utshele umthethwandaba ukuba akazange abone ababili laba bedala icala, wezwa nje ngeziphathamandla ezingaphezu kwakhe esipholiseni ababekhona esibhedlela. Uthi uyazi ukuba amawadi esibhedlela seParktown Hospital mancinyane njalo kuvunyelwa isethekele esisodwa kuphela, ngakho ukungena kukaChikore loTakawira kwatsho ukuba abantu basebebaningi kakhulu kule wadi lapho owakulaliswe khona onkosazana Mamombe Chimbiri loMarowa. UMakore uvumile njalo emthethwandaba ukuba ababili laba kabazange baphikisane laye lapho ebatshela ukuthi baphume esibhedlela njalo ukuthi kayisuye owababophayo, kodwa lokho kwenzakala ngemva kokuba sebephumile esibhedlela wabanikeza kumapholisa enkambeni ye-Waterfalls ayiwo ababophayo. Isikhulumeli enhlanganisweni yentatheli izindaba esacathulayo ye-Young Journalists Association of Zimbabwe, uLeopold Munende, uthi kusobala ukuba intatheli izindaba zisebenza nzima kuleli ngoba zihlukunyezwa kokuphela okuphambana lalokho okuthiwo nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe le-ZANU-PF abahlezi bechumayela ilizwi lokuthi ziqakathekile.
Okukhulunywa nguhulumende lokwenzakalayo akuhambelana. Kodwa nxa sesibona ukuthi kusenzakala ngesikhathi lesi lockdown e-COVID-19, ama-journalist ebechaywa, amanye ebefoswa ukumatsha, amanye bebeyalisa ukusebenza ngamapholisa lamasosha.
Kasisanelisanga ukuthola umbono ovelela kumabhalane ogatsha lwezindaba uMnumzana Nick Mangwana ukuthi sizwe icele labo kulolu daba njengoba ubengalusabeli ucingo lwakhe lukamakhalekhukhwini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi idale elimqoka elebandla leZANU-PF elePolitbureau liza kwenza umhlangano wesiphangiphangi lamhlanje esigodlweni sebandla leli eHarare. Leli phephandaba lithi injongo yalomhlangano ayaziwa. Iphephandaba leChronicle lithi igcikwane leCoronavirus selingene emajele kulandela ukutholakala kwabalegcikwane leli ababalisa unogada lezibotshwa ezine ejele leBulawayo Prisons. Obona ngezempilakahle emajele uMnumzana Evidence Gaga utshelele liphephandaba ukuthi izibotshwa ezitholakale zilegcikwane leli zivalelwe zodwa ukuze zingatheleli abanye. Iphephandaba lobulembu beinternet leNewZimbabwe.com lithi kulamasotsha alichumi abothiweyo ngemva kokusebenzisa izikhali ukuthathela izisebenzi zesibhedlela seHurungwe imali. Amasotsha la ahlasela isibhedlela lesi ngempela sonto edluleyo babotshwa edolobheni leChinoyi ngelanga linye. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela nge-WhatsApp.
Linjani basakazi be-Studio 7, ngiyathabela ukungena ehlelweni. Hayi, lami vele ngiyahluka kakhulu ngamabhondi la kakhulu ukuthi ngabe hayi ngabashaphuma shaphele ngoba le mali ayisebenzi ka ayisebenzi. Anjeri jigizi lenza 50 bond. Akusho kutshengisa ukuthi hayi noma uhulumende lo khona angcono aphume ehlalweni uyehluleka.
Abantu abanjengabothuma yikuthi kulokudla abakudlayo kuZANU-PF. So into ekhona yikuthi dabogawule babe sidla izinto zeZANU. So kunzima ukuthi lapho sidla uzivalele kudla. So ukudla kwabo yikho abalokhu bekuvikela ukuthi khona kwabakutholayo yikho abakuthola ukwenza bayenze. Ngambe shiwa umuntu ohlala eZimbabwe osemathebeleleni kakuboni imigwaqo kayilungiswa. Yonke into kazilungiswa kodwa babhi bathi hayi ubaba uMnangagwa, ubaba uMnangagwa. Khaya ngathi uMnangagwa kukhona abanika khona awusoze uvikele umuntu kungela nto oyidlayo. Khaya ngani hayi yikho esikubonayo ukuthi okumele ukuthi ngabe bayachiyana lakho. Kodwa kuzaba ke indanga uMnangagwa la esephumile esikhundleni sizabona ukuthi bazangena kuyiphi imlindi. Ngisho la kuye uThuma nxa elalele la uGawula ukuthi imlindi abazangena kuyo yiphi. Mzukana iZANU-PF yaku wayesihlalweni.
Linjani basakazi abahle, ngithanda ukubonga ithoba enthengangena kulo kunyozi ze-Studio 7. Ngithanda ukubingela lonke basakazi we-Studio 7 Tanoka Wande, Jonga Khandimire, Blessing Zulu, Thandekile, konke labanye engibaziyo. Ngasoze ngiqambe ngamagama lonke. Ngile ndaba nje ezimfitshane ngifuna ukuthi ngizase abantwana beZimbabwe mayelana ngedemo leka-31. Kasiqakathekiseni ukuyasiqinise nini ndaba ngokuthi masikhangele eZimbabwe lapha singeli kwenza njalo kulanto engaphumelela. Bonani uMakhophe wangena engu-MDCT, uPresident uChamisa ongena engu-MDC Alliance, uMnangagwa kwangena engu-ZANU-PF. Nanku uMakhophe seqotha ama-MPs nama-councillors nama-senator e-MDC Alliance. Lolu daba lubangwa yiZANU-PF. So enough is enough. #31 July, ZANU-PF must go. yimo pinyathi elwakwelo wathi 8 wathi bafana ngiyabonga ithola ukungena kumhlabo uhlelo
moni 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 ma mthokazi omuhle awu ngekuseni ntambamehle siyabonga abantu bayaphila abantu abaphile hey izibalo lezi ziyakhula ngapha kithi madoda yo libalekelani kanti madoda ngena phakathi kwethu lapha thina beziphila kahle sise yini elibalekayo lini eliqumaquma amabhoda lapha kanti kwenzakalani ye silidinga ngemchilo yini silitshali buyele ema-quarantine madoda inamba yakhula kanje shua shua sikuzwela kumakhelwane indaba kanti bakithi bakithi asiphepheni asiphepheni emkhuhlaneni ndoba ngithi ukhona ukhona umkhuhlane singayisini madoda yeyi madoda unkulunkulu ngenela unkulunkulu ngenela abantu bantu Zimbabwe enhle thina sithi unkulunkulu sikusafika lezinyanga kuyabe sokukhululekile sokusebenzeka sokuhambeka yes awu bakithi bakithi nkosi yami hayibo ngiyalithanda abantu bakithi ngiyalikhuthaza lami ukuthi banaliphephe ngona uzihlalele ekhaya lakho uvale but ama-ventilators madoda sitsho ukuvuleka ezindlimoya ibethe hlala indaweni evulekile yayo kona evimbileyo faka maski social distance yona liyanitsho alazi nelithanda ibhora lina ikelani into yenu naliyo lebhora nali iyabuthana ama-social sokana le lifuna izimali ngiyakwazi bakithi asiphepheni ngiyalithanda daluka muhle COVID-19 ngisuka khona apha engikhona edaluka mafinyela strip road kenmo St Luke's kansila wami dube kunjani wami ekwalupa sivalo pupu umaziwa mlevu wenkosi ngimuli khonapho hawu ngiyalithanda lithanda ngwemalaba ngingalibali mlevu wami laphana egohole phila sithelo muhle khonapha eduze kwami egwampa yesipangani wani khona usithelo omuhle habo abalaleli bomsakazi labo bahamba phambili izihlobo zami ngiyabathanda thandi intuthuko phambili umsakazi wabantu esiwulalelayo siwulaleleni sinxusa abantu bekwazi umsakazi oqiniso umsakazi wemoli ngiyabonga umoven ngwenya daluka usathikho
salubonani zakhamizi leli hlobo labangane ngiyabonga ukungena kule studio 7 lami ngemphawule maqondana lelizwe lakithi lezimbabwe ugwayilo okhulumayo ngiyabezwa abantu bathukana abanye benza yonke imihlolohlolo but ye umqondisi ufuna ukuthengisa ilizwe he umqondisi ngeke aliqumi ilizwe yaliquma ngani yena ungubani ye uchamisa uchamisa makhuphe kanti vele lona ilizwe leliyana kahle kahle anti lalingamazwe amabili kanti kungani bengavumela umqondisi liqunywe leliyana ilizwe sibone ukuthi amandebele wona akulwelayo lwelani ngoba i-gookground yaqeda abantu baqedela leliyana ilizwe so ngakho-ke i-gookground ma ngabe mnangakho ifuna ukuthi kube lokuthula indaba yakhe i-gookground ingabuyilokhu ilandelwa noma kwenzakaleni yena kaqumele abantu besindebeleni ilizwe kuphela abaqumele lapho akufanele abaqumele khona bazibuse uzoba lokuthula bizabona ilizwe leliyana lizinza ngiyabonga ngugwayi lokhulumayo
kodwa yini ngama-sandlions kula abantu more than 20 million aba 20,000 in fact abasuka la bakhrosa i-border i-20,000 leyo ise-America United States isitshela ukubana makusebenze lapha i-United States dollar le bond note engasasebenzi ngomcabango lo hayibo bona i-South Africa, Angola, Mozambique, Malawi, yiphi nayiphi zonke zitrade nge-United States dollar. Wena uyilele usulincane landlocked country like Zimbabwe uyethatha i-American dollar uthi uzosebenza lapha ingqondo leyo cha abo-advocate banamhlanje nehluleka ngicabanga kahle hle qinisa idola lakithi leli ungumntwana uzohlonipheka ungubaba uzohlonipheka ngokuqinisa nje idola lakithi lele nezizwe zonke ziza kukhothamela ziwubone ukubana ungumuntu uyacabanga irande lele buzobu kamandela bona yasebotswana nayo ezambia kunjalo uthini ngojoshua mqabo wenkomo iqhawe lakithi sidinga umcabango abantwana basezimbabwe sidinga ukucabanga cabanga ukucabangisisa lezi zikliwe ezabaleka zathi zizobuya kuphela lapha zeziphethe i-United States dollar cha kazikodwa ziphinde bo Haibo, asikwazi ukuthi singabuswa ngabantu abayizile abayiziqile sase-America. Bethi khona sanctions. Ngani ngoba besesabisa amacala abo abawenza la besukile. Bane diploma ku-looting, bane diploma ku-looting, yes, plus i-diploma ku-corruption, i-diploma awu, ukwalisa ukuthanda bo. Suka madoda.
Salubonani basakazi be-Studio 7. Igama lami uThembelani Nkala, uphuma enkaya esigabeni sakoMabhada Village, funde ko-Food School. Kodwa ngokwamanje ngokuhlala ngise-Gauteng eJohannesburg. Ngiyajabula ngomsebenzi omkhulu elisenzela wona. Okunye besingakuboni manje sesiya siyakubona. Ngibulise bonke abalandeli be-MRP. Ngithi amandla angaphele, asiyeni phambili. Kuzaze kufike ekugcineni. Ngiyabonga.
Salibonani basakazi be-Studio 7. Ukhuluma ngu-John Walker, umangise Botswana. Ngithanda ukuthi ngiphendule kubaba uthi yena ama-sanctions abuyale MDC. Nxa engayazi into ayikhulumayo kathule, nxa engayazi into angayiphawula kuhlelo kathule. I-MDC ayisiyo efikisa ama-sanctions elizweni. I-MDC ayisiyo ethi abantu be-ZANU-PF abatshontshe imali. I-MDC ayisiyo ethi abantu be-ZANU-PF be-adapt abantu bengahloniphi ilungelo labantu. Ngangazi into angayiphawula kathule kukhulume abakwazi. Ngiyabonga.
Lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhangele esivela ngapha kwele Melika. Sokuqhamuka inkulumo phezu kokuvulwa kwezikolo zeMelika ngenyanga ezayo. Ingcwethi kwezempilakahle zithi ilizwe kalikalungeli ukuvulwa ngoba inani labantu abathelelwa igcikwane leli likansa mihla ngemihla. Kodwa isigodlo sikamongameli Trump ese-White House sithi kumele izikolo zivulwe kungakhathalekile lezixwayiso zengcwethi zempilakahle. Umphathintambo wezemfundo unkosikazi Betty DeVoe izolo uthe nxa izikolo zingayekela ukuvulwa kazisoze ziphiwe imali yokusebenzisa.
Abasafundi esikolo ama office avaliwe ngikhulumile lo uNkulunkulu izaphela ivirus imenditelayo umntaka uNkulunkulu umadlela ufana lami uyaboniswa lingameyisi umuntu omkhulu ivambane laye usemvumbululile. Kulega, kwela lindalele. Abo mteto, nyabatanda. Baya kwela, singasangani. Emkwa kweni, mwugubi ngilelani.
Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, besikhangele ezinye zenhloko ebesilazo uhlelo lwethu lwanamhlanje. Ibhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe lithi iZim Switch yiyo esizasetshenziswa elizweni lonke ukubhadala indleko ezithile kusukela lamhlanje. Udaba lokuxotshwa kwamkhokheli we-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe emngcwabeni kamama kamnumzana Nelson Chamisa kuqhubeka kusemlonyeni yabaningi, abanye besithi imfa kumele ihlonitshwe lanxa abantu beyizitha. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini be-internet ku www.